isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 kuZivandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ikomiti ebona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyano wamabandla aphikisayo ePoland, International Re-Engagement Committee, ihlangene lomphathi intambo kahulumende uMnumzana Sibusiso Moyo izolo eHarare, lapho abacubungule khona indlela zokuthi eleZimbabwe libe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe. Ibandla le-MDC lithi lisahlolisisa amahofisi alo kulandela ukungenelwa ngamapholisa abehlome ngemibhobho izolo, isithi adinga izikhali ezilakho kusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni. Asebeluphele labo baphaka sebephatheka emkhosini wokugola amacimbi emapulazini aseGwanda besithi bakwenza lokho ngoba befuna ukubhadalela abazukulu indleko zesikolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa wona lo umsakazo. Ibandla le-MDC lithi lisahlolisisa amahofisi alo kulandela ukungenelwa ngamapholisa abehlome ngemibhobho izolo, esithi adinga izikhali ezifana lembemba ezilakho kusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni, kodwa abikwa engatholanga lutho. Amapholisa la abikwa abele ncwadi ewavumela ukugoduza amahofisi e-MDC, i-search warrant. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokwesaba okukhulu elizweni okudalwe ngabaziwa ngokuthi ngamashurugwe abahlasela abayimba igolide bebathathela impahla zabo. Umgcinisihlalo we-MDC uNkosazana Thabita Khumalo usichasisela lolu daba kanye lamalungiselelo okwethulwa kombiko oqakathekileyo waleli bandla ngolwesibili.
Okukhona ukuthi thina icala kasilalo, njalo asila sizathu sokuthi sidinge ukuthi bafunane. Esimele sikwenze njengekhokela ngobaba uChamisa yikuthi sikhangele emahofisini ethu ukuthi laba abantu bathe bengena kabachiyanga behlanyele into zabo abazabuya sebezezilanda kusasa esibesidithi, ngoba sebekuzama lapha yikuthi batshintshe imibono lemicabango yabantwana baseZimbabwe ngodubo lolu esilubonayo ukuthi abantuibuzana ukuthi senzeni. Bona sebefuna ukujikela inyoka ngapha ngakithi, kukhanya ngazani thina ethu sibabi ngokuthi bona sebehlulekile.
Kathesi lokho elingezwa emapholiseni, njalo kuyini elizakwenza njengebandla ngalolu daba?
Ngingakayisithi esibiza amapholisa. Amapholisa yiwo abuye kithi besithi bayeswa kuthiwa zilamabhemba la asetshenziswa ngamashurugwe okungamanga. So thina bevele sesizizwile, so besikuvele sibamelile. Bona yibo abadinga thina, thina sidingi bona. Thina sidingi inhlalakahle kaZulu, ngoba thina esikubonile yikuthi baphumelele ngezizandla, akulandi ukuthi abantu pholileyo.
Ye, kodwa isisusa sendaba singaphi?
Isisusa sendaba ngesokuthi bona thina sikhuluma ngodubo esilibona kuleli lizwe. Kabafuni ukuthi indaba zokuthi akunamagetsi, akunamanzi, akunamali, akunamisebenzi sokuyinzila, basafuna ukuthi kukhulunywe ngakho. Senza ngazani zonke into zirayithi, so sihlela ukumela ilungelo likaZulu.
Selingaphi ngamalungiselelo okuthi umkhokheli wenu ayithule umbiko oqakathekileyo webandla ngolwesibili?
Hayi, amalungiselelo esibili asekhatshana. sesimelene nje olwesibili ukuthi ubaba upresident uChamisa azise uZulu abe kumomenti.
Alesabela ukuthi mhlawumbe ungavinjwa njengeminye imihlangano.
Hayi, lokhu phela kuvele asento asonto singazibuza ngayo. Bazazama ukuvimba. Kungenzakala ukuthi acine nje engasanelisanga ukuthi aqhume nabantwana baseZimbabwe. Kodwa kukhona ukuthi azisoze sakhe umuzi ngenduku. Izani seyasebenzisa induku kangelani ukuthi lizwe lingaphi. Thina njengebandla leMDC asisebenzisa induku. Sisebenzisa umlomo ukuthi lingaphi lizwe laseZimbabwe.
Ngemva kokwethulwa kombiko lowo kukhona yini okuzantshintsha? Ngoba iningi lithi ibandla leMDC lalwa kukho kunenge likwenzayo ukuthi liguqule isimo eselizwe.
Anxa besithi akukho kuningi esikwenzayo, mina kuyangidida khonokho ngoba indaba ekhona ngeyokuthi yonke into lapho ngamalungelo ethu khona esesizame ukuthi siyenze izame yilokhu isakisa. So nxa kulabanye abathi bona banombono ongcono kunalowo siwubonayo, sikhuluma kunjenje abanye abalandeli basemajeli, sikhuluma kunjenje abanye abalandeli bezizonda zodwa, iningi labo phandle lapha sebesesaba ukuthi bazaganyela ngamabhinza. So nxa laba abathi khona thina sesiphelele, bona bangaphelela abake basincika indlebe ukuthi banambuno bani abancedisa abantwana baseZimbabwe. Ngoba limpi ekuleli lizwe aso yimpi ye-MDC yodwa. Thina njenge-MDC yithi esivumileyo ukuthi sihambe phambili, njalo naba esibashiye emva esilandela impi yethu sonke. Abantwana bayasezindlini apha ngenzindlala njengoba kuvele kuyesabisa ukuthi asidli nxa sesiyasaba ukuthi nango abantu bethu ukuthi kulala sibakhanye sosokusezandleni zethu sonke. Thina njengebandla leMDC sibone ukuthi sihambe phambili, into esiyaqala ukuthi nxa kuthaya kathina kodwa kumele simeke sure ukuthi emva ngasikhanyeleni sisonke njengezizalwanekele impi yabantwana bethu yakusasa.
Lo nkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla leMDC asenelisanga ke ukukhuluma lamapolisa ngalolu daba. Ikomiti ebona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyane wamabandla aphikisayo oePoland eInternational Re-Engagement Committee ihlangene lomphathi ntambo kahulumende umnumzana Sibusiso Moyo izolo eHarare lapho kucujongolweyo ukuthi eleZimbabwe lingangena njani kumanyano we-Family of Nations njengamanye amazwe ngoba izijeziso zenotho zikuvimbele lokho. Isikhulumelisa leli bandla umnumzana Phukeni ukugcizelele lokhu lomhlangano kumsakazo we-Studio 7. Uthi unkosazana Khuphe uthi sebezasebenzelana ndawonye lomnumzana Moyo kulolu daba. Umnumzana Moyo laye ugcizelele wathi kuqakathekile ukusebenzelana ndawonye le-Poland ukuthuthukisa ilizwe. Lanxa iningi lezifuyo lacuba ezigabeni eziningi zeMandebeleni ikakhulu eMathebeleland South, abanye bathi ezinye izifuyo seziqina ngenxa yezulu elikelana okwensukwana ezedluleyo. Ukuzwa okuningi ngalolu daba, sixoxa lomnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi semzimunye khonale eGwanda North, ongomunye osezama ukulima ngalezi nkomo. Umnumzana Ncube uthi indlala ibhahile kulesi sigaba njalo ungomunye wasebegugile abathola usizo lokudla kunhlanganiso ezizimeleyo lanxa kungeneli.
Ukukhuluma nje kade so mina ngitshini ngathi ukukhuluma nje ngibophile nje ngiyakhulula ngoba okuzinkomo sokungani kuqhina qhinile kodwa ke abantu labo bayazama abanye abafanisa abangalalutho bezele bazange bayezini kulo hlelo lukhona ukuthiwa i-trend iyancedisa. Mina ngingaluboni lapha kulesisigaba, angazi ukuthi ngincedisa njani, ngincedisa abanjani. Imasiza abantu bayazama kodwa-ke abanye basebenzisa khona ukuthiwa ngugashopo lo.
Kodwa umumbu usungunjani, ukhona yini?
Hhayi, umumbu awukho emasimini, kuyakhona kumila.
Lithe inkomo seziqinaqinile, izulu lokhe lisina?
Ngalithi ngapha liyaqalinga, liyana kwezindawo lingani. But lapho engikhona kathesi, sesihlukaniswa ngomfula lokuthiwa ngumntu owethu. ngaphana ngale kule shaka phakathi phakathi khonapho nje kuke kuyakuthizakhiza kwemali ngamani ayedelile kathesi nje kulamayezi kuphela kulazo. So ngabe ngithi ukuthi izizwe zakifo engakutho ukuthi iyalimika nxa ule mpahla zokulima ukuhlanyela kungamnika nxa uhlanyela.
Ye manje ukudla lokhu kuyaphathisa yini kakhulu, sinanzelela ukuthi vele kuyabe kungekho kunye okokudla.
Yawu vele isizanzi angithi ukudla lokhu khona kuyabe kulekula nje wena ovele ungalaluti okwesicebo lokhu vele sakhulile ngakho, ngoba vele nxa ungalamafutha vele uzakhona okukukhona. Sidla khona okukukhona, akulandaba mbe kulamafutha mbe kulamafutha, kodwa-ke ukuphathisa kuyaphathisa ngoba vele yakuvele ungalakho.
Baningi ini abatholayo, ngoba kukhanya lalaba abalabantwana abasebenzayo labo bayalamba. Liyalibone beyibala limizi kumbe kuyathiwa hhayi lina liyathola mbijana?
Ngibona abantu bephiwa nje ngendlela yakho ukuthi baphiwe imizi yonke, abaze bakhiphe ukuthi linye elisebenzayo lingavela hona okwangalezi nsuku sakubona ngaleyo nje okutho ukuthi ngenzakala ukuthi kuba khona kweminyango abanye abantu ababeqayo kumbe bephambanisika ukubhala kumbe kuphambanisekeni njengokuthi zenti zabe ziphambaniseke.
Lowo ngumnumzana Ernest Malandu, isakhamuzi seMzimunye eGwanda North. Asebeluphele labo sebephatheka emkhosini wokugola amacimbi emapulazini aseGwanda besithi bakwenza lokhu ngoba befuna ukubhadalela abazukulu indleko zesikolo. Lokhu kuza njalo ngesikhathi ningi emaphandleni libhekane lendlala embi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela.
Akubizozwayo emaplazini abalise leThimba Farm eThindeni kofakazi kane leDeep Four esigwemini seGwanda, lapho abantu abavele endaweni ezitshiyeneyo zelizwe bethe gwaqa ukuzogola amacimbi ukuze baziphilise. Laba bantu bahlezi ematendeni lemshasheni egangeni njalo bathuba sukuniswe ludubo olusemakhaya. Unkosikazi Gladys Ncubo leminyaka yokuzalwa engamathuma esificaminemibili lanhlanu 85 usuke emzini wakhe esengezani esize emkhosini omacimbi eThimba Farm. Uthi udubo lokunakekela abazukulu ngemva kokubhujelwa ngabantu bakhe ludala ukuthi asukumele phezulu esizwa ukuthi sekulamacimbi.
Ensengezani niyahlupheka, ngilabani abantwana baphela, ngizihlalele ngilosisi wamoka 1926, mina ngezalwa 1935. Umntanami wafa watshiya abazukulu esikolo kufuna imali, khonapha ngikwanisi kuhamba ukuyale. Ngiyadinga bo laba abangakwazi ukukhama lami ngibakhamele, baza nginika lami imbasela badalela abazukulu bami esikolo. Into engisusa kuze ngibuye lapha, angilenye iplan engayenza.
Esinye isakhamuzi esivele esengezana unkosikazi Magadalini Dube oleminyaka yokuzalwa engamathuma esithupha lasificaminemibili 68 ukhala ngokuthathelwa amacimbi ngabanikazi bamaplazi lapho bebathola bewagola.
Lowo mnyaka hhayi ngubi sibili indlala isithwele senzima, secina sithi singene emapulazini. Emapulazini bayasiqotsha futhi bayasigijimisa, asakwazi ukuthi siye ngaphi, siphilele ngaphi. So khonapha hlezi nzima lokuthi siyathina asakwazi. Babuya basithathela amacimbi, basithathele konke. So ukuthi siqonde ngaphi, singabamba siyakhanya ukuthi ekhaya abazukulu bayadla, abantwana bayaphila, le mpuku siyathenga. Besicela ukuthi labathengayo basithengele ngentengo ephezulu ukuthi izinto zonke ziyadula.
Eplazini leDeep Four sixhumane lomnumzana Vincent Moyo layo leminyaka yokuzalwa engamathuma esithupha lasificaminemibili. Uma uthi usele iminyaka emithathu egola amacimbi kuleli plazi, njalo uthi lo nyaka awazange aba maningi ngenxa yokungani kuhle kwezulu.
Abekhona kwasekusithi ukuma kwezulu laphana lasengana ayama, kodwa ade vele khona mancane. Lidezi libuyile izulu kathesi avumbuluka sibili, wona kamalanga khanyayo hayi asikho. Thina nje ngathi ukuthi ngize ngithole imali yokuthi ngiyethenga impahla, ngabe khona laba kwamacimbi lathi basiphathele impahla lathi sithenga amacimbi.
ngaphandle kwezalukazi labokhulu abanye bakade begola amacembi bagoqela izisebenzi kahulumende ezibalisa amapholisa lababalisi. Ibhakede elilodwa lamacembi belithengiswa ngama-rands angamakhulu amahlanu 500 rands khona legangeni. Abanye abagola amacembi la ngendlela yokuziphilisa bavele Bedbridge ezishabane kanye lasemberengwa. Ukuvula kwezikolo sekutshaining labazali lisehluleka ukubhadalela abafundi indleko zesikolo. Unkosikazi Santa Mabuya oyestezi uthi njengabazali babhekane lo dubo lokubhadala indleko zesikolo.
Silobuzima babantwana njengoba izikolo zivuliwe zinje, asila mali. Ibhuku elilodwa i-counter book liyenza $38 lilodwa. Konapho umntwana ufuneka amabhuku angu-24. Shuwa ubuzima esikhangelane labo bunzima kakhulu. Konapho ekhaya lokudla kwakhona akukho, angiholi. Konapho ngicabanga ukuthi ungcono bengahambi. Angikwazi ngiqalisele ngaphi siya ngaphi.
Ngaphandle kwendingeko zesikolo, abafundi babhekane lendlala elakho ukudala ukuthi bengaye esikolo. Kuthi amantombazana wona abhekane lo dubo oluphindwe kabili. Kuthi unkosazana Pamela Ncube owesidezi.
Sikunzima lo nyaka, abantwana bazahlala phansi. I-school fees ziqansile, amabhuku adurile, ama-uniform ayadura. Thina vele ukuthi lo dubo oluningi kakhulu indlala. Ami ngije ngikhuluma ngije ngilambile. Wathi uma umntwana uyahamba edleni. Futhi sikhulume abantu njengabantu abangamankazana. Ama-pads phakathi eli-one li-$20. Bahambe bethini abantwana.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Women's Development Association of Zimbabwe WODAS, unkosikazi Juliet Nkiwani, uthi kulobunzima obukhulu emaphandleni.
Khona ukuthi abantwana bahamba bedleni bethwele mphakobana bakwazi, kulobunzima kakhulu kakhulu kakhulu.
Inhlanganiso ye-World Food Programme ithi abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa babhekane lendlala embi kuleli njalo bafuna ukuncediswa ngokudla kulandela ungani ukuhle kwezulu kumnyaka edlulileyo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Adet Ncube.
Eshweselithiya ezandleni zikaChris Gande weStudio 7 okwesikhatshana.
Lingalithola njani izilukandaba mthwakazi omuhle? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Sixoxa ngokungethembeki okuthiwa sekubhakile kuzizalane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Lami nyabo.
Ya, ungasitshela mama ingendaba zenhlanganiso ezithiyeneyo ezibunjwa zisungulwa ngabantu abavela eZimbabwe. Sizwa kungani kuthiwa kulokungathembani? Ungasitshela wena ngokuzwa kwakho ukuthi kuhamba nje.
Hayi, kuthi nxa sisemazweni abantu siyatshintsha, sabe singasathembani. Abantu babengasathembeki.
Kubangelwa yini lokho?
Angazi, ngoba abantu bengafika lapha. Abantu bafika lapha bajintsha angikwazi ukuthi kuyabe kunjani, ngoba even lokuthengisana lokwenzani kwesinye isikhathi abantu bengafika lapha abantu babengasathembekanga, bajintsha angikwazi ukuthi basebeguquleni.
Ye, akusitshele ngalona lolu daba lokuthengisana. Sizwa kuthiwa bakhona abanye abahamba beyotshela iziphathamandla ukuthi uzibanikala amaphepha.
Le nto yeke yaduma kudala, especially lapha abantu basafika. Ye, babe bantu bathengisana.
Kuyaba kungumona wani wono?
Asazi, abantu abaningi abanye ngathiwathi ngakhuluma ngamaZimbabweans bebesithi vele ukuthi uhlanganisa amaZimbabweans anye bakuthi ukuthi amaZimbabweans amaZimbabweans asithembani. Yikho zama ukuthi singahlanganisa abantu kumbe abanye abantu bona abangani babe belungile behlangane, ngoba abanye abantu ukuthembana lamaZimbabweans abakukwanisi ngoba Yebo, safika lapha abantu abaningi befonela iziphatha amanzi ukuthi lo ngubani simbonile lapha kala maphepha sebantu bese bethengisana.
Manje okwemali lokho esikuzwayo ukuthi abanye bayabumba inhlanganiso belenhloso yokuthi batshontshe imali yangikhona. Kuyenzakala yini kumbe kucabangelana?
Kuyenzakala. Bathesa ukuthi uthi abantu bethembeke. Abantu into lezi yenzakala abantu abaningi abanye bababitshela kwezinhlangano. Abantu bakhuluma ukuthi ngenxa yabantu babetshayela imali eziningi. Then umuntu obabe elemali ebese nyamalala.
Sizwa kuthiwa bakhona njalo abanye ababe bethumela imali ekhaya besithi bayakhelwa izindlu. Bona bethumnyezelwa imfanekiso yezindlu zabomakhelwane. Usuke wakuzwa kunjalo yini njalo kubhahile na?
Kulokhu vele into eyenzakalayo sibili. Ngoba ngiyazi abanye babethengela izimota engxenye izihlobo zifike zithengisa izimota. Le into eyenzakalayo ukuthi ungathumeza imali ekhaya abantu bebethatha imfanekiso yabomakhelwane bethi yikho sikwenzayoni lokhu uthumela imali. But ngapha abantu babengakwazi eBritain lapho abantu basebenza nzima. Ngoba kunjena ngapha kuhlala kuqanda njengathi ngabe sikuNorthern England. Kuyawufana ukuthi ukhudumeza indlu ngoba kuyaqanda. Abantu basebenza gadalala. Bethi ngithi ngincedise ekhaya kumbe ngithi ngizikhuphukise ukuthi mhlana ngoba kula muntu ofuna ukuthi ehlale kuleli lizwe. Ethi kumbe mhlana nxa ngiqeda ngibuyele ekhaya. But ngakwazi ukuthi ngale bakuhlela imali.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli. Ngithemba liphilile. Ngingalala ngiyabonga.
Lo ke bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kuvikezayo lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Namhla sixoxa nonkosazana Sokoluhle Ndlovu, umbalisi eyisiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sihlaziya impilo yababalisi besifazana kanye lamantombazana afunda emaphandleni ngesikhathi ababalisi bekhalale umsebenzi.
Abafanele besifazane yibo kakhulu ababhekane lohlupho lolu kakhulu. Basibona ukuthi vela abanisi bangabafazi khonokhu lokuya ukwethisela abantu ababathi ngabafazi bayathisela amasinyane besabe njalo futhi khonokuthi ngabibe bagcina kakhulu izimuli. Kuba nzima kakhulu ukuthi nakonke ukuphila kwabo besemaphandleni khona ngale kumele aphenduke ngapha kumbe edorobheni siyemolweni. Imabhasi akhwelile kakhulu, umbalisi ngeke aze akwanise ukuthi ziki ngaziki akhiphe imali edlula i-100 rand ebuyela endlini for amaziki amabili azima ehole. Ngapha kumele athenge ukudla, ngapha kumele ahambise abantwana esikolo. Vele sekunzima kakhulu, kokugcina sokuthi imuli eziningi zazibona sezifilika ngakhonokho.
Kule nhlanganiso eziyake zinika abantwana laba abangamantombazana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini, ama-sanitary pads, kumbe zibafundisa ukuthi bazithungela wabo, liyababona yini khona ngapha ezikolo zemaphandleni?
Babale isikhathi sokubuya kwezinye isikhathi ababuyi, kodwa abantwana labantu abathwele nzima, abanye bacine vele engasabuyi esikolo ngoba vele engavele aziphambanise ka-1 esesiba nenhloni ekhetha iviki yonke enjani engasabuyi esikolo sokuphambanisa ekufundeni kwakhe khonokho ngoba kalazi imfanelo zokusebenza. Inhlanganiso lezala ziyabuya ziphinde zidonethe ka-1 bese behamba. Kulabanye abaqalayo nebhokhomwane abalakho okubancedisayo abakhathisa intengo yamaphizi vele isiphezulu kakhulu.
Kodwa inani labantwana abangamantombazana lilungile yini lalo ezikolo kumbe liphansi kweli labafana?
Inani lamankazana lokho lisehla mbijana. Abanye babakuyekiswa yikuthi khonokho ukuthi isimo selizwe asimanga kuhle, basela imali zesikolo bekune ngokuthela izinto, abanye abantu abaqine sebeyengeka yokuya kwenza yabona kulala abana bakhorokozayo abamaligamenazi abakhona bayengela ekuceleni abantwana sisiyahwenda nabosesengaqedi nasesikolo.
Bakhona abanika abantwana ukudla kumbe babuya nje belambile esikolo?
Ukunika kokudla kusakhona ikakhulu ezikoleni zeprimary, nxa ukhangele ezikoleni zesecondary akula. Kwakuyukuthi emekhaya ke bekungela kudla, umntwana nalana uzabuye elambile, tshoni elambile abuyele sesekhaya kunjalo nje. Abanye kungeke kudliwa ekhaya kanye ngelanga ntambama, ekuseni evuke njalo ehambe i-distance ende ezezofinyelela esikolo evele engadlanga zokufunda zocela ngasaphumekile.
Manje kuyathembisa yini ukuthi uhulumende engalalela izikhalazo zenu njengababalisi alengezelele iholo?
Ngokubongizelwa ngoba umkhokheli we-finance Mthule ekhulumile ukuthi khathesi uhulumende akalamali yokuthi abhadale ama-civil servants. So lathi asikwazi simelele sikhangele nje ukuthi kuzahamba njani, ngoba kodwa ithemba seliphansi ukuthi bengasilungisela.
Manje libona kuphetha ngani khonokho kuswelakala kwemali yababalisi lezomnotho welizwe eziphathise abantu nzima?
Kuyafuna sekusiba nzima ngoba khe sesibona ukuthi kwezinye izikolo, ezikolo kakhulu ezisemadorobheni, abazali bo asebebhadala ini amatisha ukuthi bafundise abantwana kuma-extra lessons, kodwa nasesikhala laba basebemaphandleni abalabazali abangakwenelisiyo khonokho bazakwenza njani? Sizabona ukuthi i-education izayehla phansi kakhulu ngoba abantu ngabanye basezele kukwani abalabazali bazele kukwanisa ukubhadala imali lezo zama-extra lessons ezibhadala ngama-US bazayenza njani? Ababalisi abanye bakhona emsebenzini kodwa bahlezi abafundisi. Ngesaba nje ukuthi kuthiwa ungabangekho emsebenzini zaqotho, kodwa sikwazi ukuthi bahlezi abafundisi ngoba bakhala bethi imali encane. Abanye balandikenza amabhizinisi ezikolo khona bethengisa amabhuku lokunye.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Sokoluhle Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxelaye esenyathi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Ke yomculo ka Master KG lo nonxebo esithi Jerusalem. ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ikomiti yePOLAD e-International Re-Engagement ithi isiza sebenzelana ndawonye nomphathintambo kahulumende uMnumzana Sibusiso Moyo ekuboneni ukuthi eleZimbabwe liba lobudlelwano obuhlela amanye amazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.